Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-27 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zezempilakahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo, zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti, njalo engomunye wabakhokheli becele le-CCC, usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia.
Esikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhoma isigabanisa ngaphiphula izo lathi sasijayewayesithi unayika ngoba nxa wayekhuma labantu wayethanda ukuthi nayika baphelele.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga le-ZANU-PF uNkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emotshwari okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakuhlangothi lwezempilakahle babhalele uhulumende ngomvulo besithi nxa engalungisisanga indubo ababhekane lazo bazakhalala imisebenzi, betshengisela kusukela ngolwesine mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Bathi iholo labo liphansi ngalesi sikhathi intengo yempahla eningi ikhuphuka mihla ngemihla, njalo izibhedlela zikahulumende akula mithi lokunye okudingakalayo ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo. Abafundisa emakolijini emfundo yaphezulu amayunivesithi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi kusasa ngenxa yeholo eliphansi lokunye ababhekane lakho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ye-primary le-secondary luqhube umhlangano izolo lenhlanganiso ezimela ababalisi lidinga ukwazisisa indubo abahlangana lazo. Owaze waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti, njalo ongomunye wabakhokheli becele lebandla le-CCC, usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Umlondolozi Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Biti ubikwa wethuswa unkosikazi Aleshina ngomnyaka ka-2020 esithi umama lo uyisithupheti okuyinhlamba ethathelwa kulimi lwesiNgisi. Engehluleka ukubhadala imali le, umnumzana Biti uzaphika ejele okwenyanga eziyisithupha, njalo akumelanga enze icala elifanayo iminyaka emihlanu elandelayo ingakedluli. Umanji unkosikazi Wongai Guriro uthe abafakazi kudaba lolu bakhuluma amazwi ahambelanayo awukuba umnumzana Biti wathethisa lumama. Uguriro uthi lokhu kwabangela ukuthi owathethiswayo ethuke kakhulu waze wathwalelwa isibhedlela se-trauma center. Namhlanje igqwetha likamnumzana Biti, umnumzana Alec Nchadehama, uzame ukuncenga idale likamanje ukuba aphiwe isigwebo esinganeno. Ekhuluma lelalela izindaba, umnumzana Nchadehama uthe kusobala ukuba icala leli lincane kakhulu.
The Dennis Tendai Biti to pay a fine of $300.
Umanji uthe uTendai Biti abhadale $300 engehluleka uzawuya ejele. Umanji umnikeze inyanga eziyisithupha esejele kodwa zibekwe eceleni kweminyaka emihlanu nxa engaziphatha kuhle.
Uqhubeke esithi udaba lolu luzakhwezwa edale laphezulu elehayikhothi ngoba bengasuthiseki ukuba umnumzana Biti wenza leli cala.
Going forward, I can assure you that we are going to appeal.
Siya pambili siza pigisa isigwebo lesi. Sesilawo amaphepha lawa njalo kusasa sizabe sesikwenzile lokhu.
Kodwa unkosikazi Aleshina uthe uthabe kakhulu ngesigwebo esiphiwe umnumzana Biti.
And I had nothing to do personally with Tendai Biti or anyone, but let him learn the good lessons. Respect women.
Angilani lo Tendai Biti. Kumele afundise ifundo ukuba ahloniphe omama, hathi omama kuphela, kodwa wonke umuntu.
Abachukisi bakahulumende kudaba lolu bebefuna umnumzana Biti aphiwe isigwebo esilukhuni besithi ungumuntu omkhulu kakhulu emphakathini njalo waphambanisa ngokuthethisa lomama. Baqhubeke besithi umnumzana Biti kumele aphiwe isifundo ukuze uZulu akwazi ububi bokwenza icala elifana lelakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnodorozi Ndlovu.
Umlandeli webandla lesisi owabulawa ngesihluku lilunga lezano PF unkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emotshwari okweminyaka phose emibili. Isikhulumeli somdeni uWashington Ali wazise lamuhla ukuthi uMo Blessing uzabekwa emaliveni eZororo Cemetery eHarare ngehola lethumi lambili emini 12:30. Kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwakhe nguPius Jamba owezana uPF ngoNkwenkwezi 2022, imuli kaMo Blessing yafunga yagomela yathi ayisoze imngcwabe andubana igqwetha elalimela ngesikhathi esadingwa umnumzana Job Sikhala aze akhululwe ejele lapho ayevalelwe khona esetheswa icala lokutshotshozela udlame olwalandela ukubulawa kuka-Ali eNyathime. Ngokunjalo, imuli ka-Ali ithi isimngcwaba ngoba uSikhala ekhululwe ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlala isikurubhi maximum prison okweminyaka phose emibili 1 year 7 months. uJamba yena wadliwa licala njalo udonsa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele. Sikhuluma nje uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirowotsa.
Ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU-PF. Uselaka nomuntu othonisi iZANU-PF nxa amalunga ayo ebulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMo Blessing sohanjiswa emthethwandaba, njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eZANU-PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU-PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala kanje ngokubulala izizalwane zelizwe. Ngathi ukuthi nxa sikhuluma ngesimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu betshaye zinkwiks, besabe ukuthi manje umuntu bebulewe iZANU-PF singakuthini, abantu bethule bangase bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenza ngeleyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemotshwari lokhu engakangcwatshwa.
Angazange sithi ikuhlukuluzwa, ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kuka Mo Blessing Ali lapho imuli ithathelwa igqwetha kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa iZANU-PF ngoba bengafuna ukuthi imuli le yenze lokho esikubiza sithi inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU-PF njengoba iyebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezemthethwandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lobufakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho. Sitshibani ukuthi abantu kade sebeyalandela lokho kuyabe kukhulunywe nguhulumende kanya sobali ukuthi ikho ukuhlukuluza okwaba khona lokhu okwenzwa imuli siyakuthola kakhulu kusenzakala esintwini ngoba imuli leyo iyabe isebuhlungwini njalo kuya kuyindlela eyokulwisa isitha.
Alo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa ilunga lebandla le-CCC ubexoxa icingweni lontungamile inkomo Studio 7 ekwabulawayo. Kulandela ukuxabana lokungezwani okwenzakalayo sikhuluma nje kumabandla ezombusazo yaphikisayo ikakhulu ele-CCC. Bakhona abasakhulayo abaningi abathi ithemba labo lokuthi la mabandla lokhu elakho okufunakalayo ukuthi enqobe iZANU-PF sejabalala. Kodwa bakhona abathi akula ngenye indlela impilo zabo ezingaguquka ngayo ngaphandle kokuthi lisuswe embusweni ibandla elibusayo eleZANU PF. UTobias Mudzingwa uyalandisa eseHarare.
Sibi isimo esiselizweni ngoba intengo yokudla lenye empahla iyakhwela mihla ngemihla. Ukuthi idola lakuleli liphela amandla nsuku zonke kanye lokuthi abasakhulayo abalamisebenzi ekhanyayo abayenzayo. Loba ibandla elibusayo eleZANU PF lisetheswa umlando wokwehluleka ukutholisa abasakhulayo kanye lozulu impilo ehlelekileyo, omunye osakhulayo osekela ibandla leli unkosikazi Nyari Bechani uthi ithemba labasakhulayo liqhubeka lisebandleni lakhe.
Konta ngabona mele bezithembele nje kuZANU PF lo babwethu President E.D. Mnangagwa Vision 2030. Ngoba ngeke bethemba opposition party. Ikakhulu le IEC. Kambe shiwa kungaba le pattern la structures kuvumbulo kumuntu ethi khona ngu interim ST bona bemphike bethi ayisuye icede khonapho ebakhiphe ku parliament ba recall kodwa baphika besithi abamazi. Kambe shiwa i party enjalo ingangena embusweni.
Kodwa omunye osakhulayo osekela ibandla eliphikisayo ele-CCC umgcini Mabutho uthi osakhulayo osekela iZANU PF ulesifiso sokuthi abasakhulayo baseZimbabwe bafe bengabayanga.
Angikholwa ukuthi bakhona ontanga abalengqondo ezidonsayo sibili abangathi iZANU PF libandla elimqotho kusukisela kudala abantu labo bebulala ilizwe lekusasa lethu. Kungaba yikho ukuthi izinto azimanga kuhle kuma opposition parties kodwa lokho akutsho ukuthi abaziphetheyo khathesi bangcono. Ukuze siphumelele njengelizwe sizasizwa yibo abaphikisayo.
Inhlanganiso ecubungula okwenzakala elizweni ihlela isilinganiso samanani eZimbabwe National Statistics Agency ithi inani labasakhulayo elingela misebenzi lingafika isilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 47.1%. Kodwa ezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithi inani lentsha engela misebenzi ingedlula lapha iyefika kusilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Omunye njalo osakhulayo othi ithemba likumabandla ezombusazwe aphikisayo unkosikazi Charity Sibanda oyisakhamuzi seGokwe.
Singakhangela emuva sabona ukuthi lapho kwangena khona ibandla le-MDC kuhulumende libambenele leZANU PF yake abamnandi iZimbabwe. Isitshengiselo sokuthi abaphikisayo balakho abakulethayo etafuleni okungeneliswa yilaba ababusayo khathesi. Ngisalethemba lokuthi bazalungisa okuhluphayo kwenzela ukuthi bethenduke beqinile ukuze benqobe ekhethweni luka-2028.
Kodwa bayalwisana okwamagama abaphikisayo ikakhulu abakubandla le-CCC lelo eselilamaxhuku amathathu sikhuluma nje. Ubeke ithemba Sengwayo uthi amabandla aphikisayo ayafana lenkukhu egijimayo kodwa isiqunywe ikhanda.
Ukuthi namhlanje kuphuma laba besithi sokulenkokheli entsha ebandleni kodwa besanda kutsho njalo esinye isiqinti sebandla elinye siyakwala lokhu kugcina kusihluphe njengabontanga ukuthi okwenzakalayo kuyini sibili. Lokhu kuyafana lokuthi kathesi akula bandla elizwayo eliphikisayo kweZimbabwe.
Osakhulayo oyingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo eligqwetha kobulawayo othande ukwaziwa ngokuthi ngumpintshi uthi okungapheliyo kuyahlola njalo lizathwala amagabha avuzayo ngelinye ilanga ibandla leZANU PF.
Nxa sikhangele ukusuka kukamnumzana Chamisa esikhathini kuyadida ingqondo njengabatsha kodwa mina ngumbono wami ngubona kuyindlela enhle nje ukuthi azisuse emaqilini azisuse emaseleni alapho nxa sesiyaqala into entsha kuzaba lobunzima ukuthi umbuso uthathwe kodwa ngibona ukuthi ngelinye ilanga umbuso uzathathwa ngebandla eliphikisayo.
Abanye abahlolisisa indaba zabasakhulayo bathi intsha ingaswela ithemba kwezombusazwe kuzadala ukuthi ingaphatheki ezintweni ezifana lokhetho okulakho ukuqhubekisa umbuso webandla elibusayo elezano PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kusigaba sezomnotho lamhla sixoxa lo nkosikazi Charity Nxumalo othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo osanda suswa iCouncil enzikini yedolobho leli isithi ilungisa indawo zisemthethweni zokuthengisa impahla ithiyeneyo. Unkosikazi Nxumalo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba uthwele nzima ngoba asebolile amakhabishi amabili abezama ukuwathengisa iviki yonke phandle kwendlu yakhe emakhokhoba.
Kwenyana lokhu kunzima mkhwenyana, vele akusakhulumeki ngoba ngidangukazi abantwana ngiyalala mbapheni. Besizama mkhwenyana sithi yathengisa lapha emgwaqweni phandle njengoba ngiyakwazi lokhu ukuthi imisebenzi akula lapha eZimbabwe. Ngithengisa ngamatamatisi kwami lamakhabishi, babuyile basithathela abakhansili bathi siyengena ezitendini siyerenta. Ngiyarenta ngani ngivele ngingelalutho mkhwenyana?
Singathi ke nxa kunjalo pho liphila njani njengoba vele umnotho kungani umanikinike kanje.
Sokunzima kakhulu mkhwenyana, sikhathini thina sesikhalela abantwana sisazikhaleli. Mina ngiyakhohlwa ukulala ngingadlanga, kodwa umntwana ngizamthini esikolo? Bafuna ikhala, bafuna kuthiwa kulamakhala lawa abuyayo lawa asefunakala esikolo. Abanye mba kuthiwa kufunda ngamafoni. Yinto engizayithi kunzima mkhwenyana, ngapha esikolo abala vele izikhalo zethu esikolo zikagavumente ezikahulumende zonezi, izikhalo zethu vele abalaleli. Ngapha kunguye futhi uhulumende osikhipha lapha esizama khona. Sisebenze ngaphi thina mkhwenyana? Kunzima kunzima lokho, abantwana baza kufa lonyaka, lokuhlala bazadala siyabhatala ngani fees?
Yezokuthiwa balikhipha khona pha emgwaqweni pho lesekuna siyangapi?
Iphile vele mkhwenyana, mina amanye amakhabishi amangu-3 asebolile endlini, ngiyawathengisela ngapi? Sengizama khona pha phambi kwendlu emakhokhobele ukuthini akuthengwa mkhwenyana. Abantu lokungcono ngale thawuni manje kulokuthini akuthengwa? Angu-3 amakhabishi asebolile khonapha.
Muzakwenzani ngakhonokho mama?
Vele angikwazi mkhwenyana, angikwazi khonapha. Siswela yini ongasisiza sibila sikhiphe kulolu kulobu bunzima nje asilamulele, kunzima lokho kwethu bakithi.
Kambe kuzagcina ngani lokho nje kuzama khonokho?
Hayi mkhwenyana, lokho akugcini lokho. Mina ngibona ngani kuyaqhubeka kusiba nzima kusiba wese, futhi asikwazi siyaphephela ngathi.
Ye, kodwa ubona ngazani linangikwenu lingayenzani ngakho? Kumbe uphonga ugoqa izandla nje lilokho elisenziwa khonokho abalenza khona?
Ngisa ukuthi abantwana bakwanisa ukulala bedlile, kodwa hayi lokhu kunzima mkhwenyana. Siyakhala ukuthi ngabe uhulumende angasizwa lathi izikhale zethu, manje abalandaba lathi.
Lo-ke unkosikazi Charity Nxumalo othenga ethengisa impahla emigwaqweni obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 esemakhokhoba kobulawayo. Inhlanganiso ye ibheju likaZulu ngomgqibelo ibambane lezakhamizi inkokheli zomdabu lamalunga edalela eParliamente eCholocho North esilongwe kuWard 7 befaka iziphambano emzini owachiselwa khona endlini abantu abaphose befike amachumi amathathu 27 kuhlangene labantwana mhlazi ku-24 Nhlolanja 1983 ngesikhathi uqala umbhuqazwe weGugurawundi. Mhla ka-15 Mbimbitho kuzavulwa ilitshe lesikhumbuzo kulindawo esiqalile ukwakhiwa. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Sasihlakule emasimini, umbhobho wazokhala ngemuva kwethu kulayini elandelayo eyetheni. Sisasithi mbeto suka sabona intuthu, sazela sahle sashiya amakhuba khonapho, saqala ukuthi sigijime ngelayini. Ngale komlilo ngoko-anti wabantu abami ngoba bazala kwakula. Ngapha manje sokunzima ngapha. Ubabazala wathi mna ngiyindawo kuzatshisa umuzi wami. Umamazala wathi wena dinga abantu bekubhabhulisa abantwana sikala.
Umnumzana Rodius Mpofu uthi umuyi owayengumkhokheli we-Vuyo le Fifth Brigade uParents Shiri bamupha ibizo ngoba wathi ekhuluma labo emihlanganweni wayekhuluma ngolimi lwesishona.
Thina ngesikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhomanda isigaba lesangapha iphula, ibizo lakhe sasithi uNaika ngoba nxa wayekhuluma labantu wayethanda ukuthi Naika baphelele ngoba khonapho kuzazi kuzobulawa kunabantu besihlonke. Waqala kwabiza umhlangano wesigaba isigaba sonke ephumula kwakhulunywa kabanzi sithi abantu bagcina ama-tisti bona uba mnini muze nalo okwa-chiefswa khona abantu wayewuthi omdala kakhulu waphakamisa isandla wathi naye bona ama-tisti labawazi
usathulo ndebele u-PR Matnot edale lepalamende uthi uyathinteka ngodaba lombhuqazo etsholotsho ngoba le muli yakhe yahlaselwa
okuyithinta kakhulu kanti ukuthi into likhanya egrawundi yenzakala kakhulu etsholotsho ngoba lami ngiyisizalwane njalo thina sinyekela njengabahlali besilonke ukuthi sizigcinele lezo zindawo kube yithi esizipha i-ona into leyi iyakhanya ukuthi iyabihlezi imhlukuluza ngaphakathi kwayo
ilunga ledale lephalamende etsholotsho North umnumzana Libion Gombalume Sibanda uthi uyeselaye wabulawa ngumbhuqazwe ngakho abantu bengesabi ukuphuma bekhulume ngodaba lolu ngesikhathi inkokheli zomdabu sezibabiza kumihlangano yodaba lolu
kuphephethetho zabuya khona le victim behlale ndawonye bekhulumisane lokhu ngakwenza ngambulala sibifane sathi bangithunywe sososo kwakuyi-henry zalinda sibone ukuthi abadala bona bazabuya besiphathelele
abebheji likazulu bathi ekwembulweni kwelitshe abalakha esilonko emhlaka 15 Mbimbitho bazahle bathathe lelo thuba lokuphatha umthandazo wesikhumbuzo ngelanga elilandelayo bathi bazaba lomunye umbuthano womthandazo emkhonyeni line lapho okwatshiselwa khona abantu abaningi benika inhlonipho abesifazana bonke abahlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe njengoba kuyinyanga yokuqakathekisa imisebenzi yabesifazana i-Women's Month ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobula wayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika lamuhla ukhetho lokudinga uzamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe luzenziwa esigabeni seMichigan lapho wayengumongameli welizwe umnomzana Donald Trump azabhekana khona lonkosikazi Nikki Haley. UHaley nguye yedwa osesele ephikisana loTrump lanxa elokhu enqotshwa kuzigaba zonke ezibalisa leseSouth Carolina lapho adabuka khona. Ucwaningo olusanda kuqutshwa luveza uTrump esenguchiki lobhanqa lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wele Melika.
Mina mbona ngathiwa i-election lay is a hammer down to izinto ezimbili. One, i-economy and two, ukuthi abantu bayabebheka njani umongameli uBiden. Ngoba siyakwazi sonke ukuthi ngathiwa sekhulile or seluphele but ingqondo zakhe lokhu ezisebenza. So yikho esikubonayo kwakathesi ngoba asiboni ukuba yilodlakela around the world. Yeah, impi ziyaqaleka and all this other stuff, but it's not the Americans abangantu abaphambili kwazo.
Manje njengoba kulokukhalakhala ukubana umongameli Joe Biden usekhulile, ubona ngani kusiyaphela ihlandla lakhe lombuso, singabona yini esehluleka ukubusa?
Mina mbona ngathiwa election is invigorates your youth and then ma usuphakathi kwe-ofisi vele you are not doing much but ukudelegeta. So yena umongameli uBiden, I can see him finishing his term ngoba siyakwazi ukuthi laye he's been in public office since 1972 and Gates is like 82-83 years old and ukuhamba kwelizwe is about teamwork not umuntu oyedwa. So ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa lati ecingweni ekhona pha esigabeni seOhio. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Yeye. Salbonani basakazi be studio 7 kanye labalaleli bakhona emagumbeni manomhlaba enhlala senzansi njovela amandla. Ngiyabingelela nkosi yami kathi studio 7 ngicela ukubuza selidlala ama record abantu njalo ngisabithumela mihla lemihla asuwezi. Ngicelile ngiyacela mpela mina njoba ngingudovadova madoda ukhanda leva umagadla ephindelela njengeload shedding. Ngiyacela mpela nguye lo okhulumayo. Ngicela ukuthi lisikhuphulele indaba mpela ngoba manje ama record asedlala abantu abawu 2 uzozokuthiwa isikhathi sesiphele vele sesiphele isikhathi ngoba sincane imizuzu engamashumi amathathu mincane. Siyacela mpela studio 7 lalowo nguye ophethe studio 7 mpela sikhala kuye mpela siyacela ndoda yamadoda kumbe ngubaba kumbe ngumama ngiyacela siyacela shem cela isikhuphulele isikhathi ngoba manje isikhathi sincane kakhulu mkhosi yami hlala tjani kopana
studio 7 wawa unkomo malahle unkomo nochuma lo so wabuchuma yena uthi ukuthi anyoba na wayedliwa emshini so mahamba phela phansi kwabantu ngicela ukuthi yena umaqhuzu uwinile manje emshini ore uganga njengabantu abadala bekhulile ngakho abayedlala ngabantu labadala bangayizwi kusasa kunezokubahlupha empilweni zabo ngoba into abayenzayo ihluke kanjini kusasa uma sebekweza kibo bengakhali bebekhuluma bekholisa beklamasa ngendlela abathanda ngayo bona phela bengacabanga ukuthi wonke umuntu usapothe izanupf umuntu wasezimbabwe yena akasapothi ngoba inyandla abantu thina asihle ikakhulu kanyaya uba uchuma ngoba lami ngiuchuma
umpungu kuyashelela sathi uma sikhuluma thina siqalisa indaba sathola thina sesingabantu ababi ngoba sathi sithi uma sithi siyakhuluma ukuthi bantu bhalani constitution ukuze into zenu zilunge abantu bathi hayi ma ukhuluma kanje uyizana manje nakho ke into lo ebhebhedela siyaphambili sakubona thina ngama-actis umnanka kwabese omgabe besithi basebenzisa igama lezana lo udaba ningisitole wathi ngeyami then kwagcina kulungiswe ngaecourt so ngoba babe le constitution bonke kwalungiswa ecourt uyabona le yingxabangxaba into zokuthi angazathi kuthiwa ngamatopi esingawaziyo kambe kungathiwa ephatini kuthole sokudlekthi kuhwejwana kuhwejwana kubangwane ayingasuka
mbonge kakhulu basakazi mbonge kakhulu basakazi ukungikhumbula yo bengaselafoni ma-DJs ami Ntungamile Nkomo Gibbs Dube Daboka Ncube nabanye lonke engeliqambe licethe bafethu ngiyabonga
siyabingela siyabonga kadumaza kakhulu ukubona umnankagwa esefuna i-10th term eloku ephethe phezu kokuthi eyi-worst president on earth abantu bezimbabwe bazibakubona okwabonwa ingithi thweli kahle umnankagwa usefuna ukubusa kuze kubuse nengane zakhe into ayekhiphela umgabe kuyini anti wayesithi umkhiphethe usefaka unkosikazi wakhe uGrace so usho ukuthi umnankagwa kahle kahle abantu bezimbabwe sebabona ukuthi bayizilima bonke ngempela uthi bemvotele ngenkane eqeda lapho ebaride i-election eqeda lapho baxotshe emaplazini abawaphonga umgabe kodwa yini yona le kodwa umnankagwa into afuna usibonisa yona singamazimbabweni isithuzi sethu singamazimbabweni asiselaso ngayele indlela ukuthi asifuswa ngumuntu olobuchuku ongalanembeza njengomnankagwa hhayi okunje kuyethusa
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo Live Talk kugatsha lwelapho lohlelo esikhangela khona ezabakhulayo sikhangela isimo semfundo elizweni ngesikhathi abafundisa emakolitshini befuna ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo lincane kuthi ngakwelinye icele lezifundi lazo zikhala ngokuthi imbadalo ezihlawulayo iphezulu kakhulu. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Thendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becelele ebandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwelemelika angamakhulu amathathu US$300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa umunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele-Russia. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.